Nawungakhala ku-social media abantu baqobulisa abaningi bathi uhulumeni sephuzile. Hawu uyablokha ama-borders ungabi lo muntu ovela outside especially from Amazon alawa eastern side abavela ngapha kubo-Europe. Ablokha ama-borders ungabi lo muntu ophumayo lo muntu ongenayo. And abantu bathi ukuthi ingasihlasela lapha thina. We are not really prepared. Asilawo ama-resources okuthi sihambela ngalo mkhushane in terms of facilities and managing it. So-ke abantu bakhule ukuthi ngawumlimi uyangenela sibili. Ingafiki kodwa uhulumende laye ahlathaya amabhane abantu abaningi yingqondo abalayo khathesi.
Ngokubona kwenu sibili njengezakhamizi obulawayo, ubona ngani kungaqhamuka khonapho umkhuhlane lowo? Kambe kuzaba njani khonokho?
IZimbabwe iqiniswe ukuthi kumbe sithi khonapha kweZimbabwe lakobulawayo. We're not prepared. Ama emergency agents asilawo la. Lama facilities asilawo. Ukuthi senelise umkhuhlane ngoba awunakele indlela spread ngayo nga ungangena lapha. Asithi ngendlela ohamba ngayo ngathi challenge abantu abangu-100. Sahle sesona isitesi sokuthi abantu labo angifanele babe isolation bazafakwanga. Sisele la expertise futhi bona ama-doctors ama-nurses abakhona. Abale expertise ukuthi bahandle into enjengaleyo. Vele siyaba le big problem. And uhulumende kathesi ngokukhuluma nje kakade ngisi directions kule ukuthi kukuzenzakalani xa kungenzakali. Ukho ngikhuluma ukuthi hayi wa prepared. Kodwa isizwe kumbe nation kayitshele ukuthi uprepared kusenziwani kumbe ufanele kwenziweni ngabonayo lo mkhuhlane.
Zingathi abantu bami ngamazwane sebenzi.
Abantu bami ngamazwane sebekhuleka kumlimi kakhulu ukuthi umlimi asinethi sevele ungasondeli ngoba ungasondele lapha khanye ngathi thina hayi uhulumende asila capacity yokubamba lo mkhuhlane.